Umnumzana Michael Bloomberg wake waba ngumeya wedolobho le-New York njalo olilunga lebandla lama-Democrats ukhangelelwe ukuthi uzangena kukhetho lokudinga umongameli kwele-Melika ngomnyaka ozayo. Lokhu kukhangelelwe ukuthi kuzaphazamisa ukukhethwa kozamela ibandla lama-Democrats kukhetho okuzancintisa umongameli Donald Trump. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uBloomberg ufuna ukuthi igama lakhe lifakwe egwalweni lokuvotelwa kukamongameli kungakavalwa ngokusemthethweni namuhla. UBloomberg oleminyaka engama-77 selesikhathi eside ecabanga ukungena kukhetho lukamongameli. Okwamanje akaphumeli egcekeni ngaza kwenza ngoba ulakho ukuthi abhalise igama lakhe kugwalo lolu eveza inhloso yokuthi ufuna ukungena kukhetho oluzayo kodwa engasoze kwenze isikhathi singafika. Okwamanje kulabantu abali-17 abafisa ukukhethwa libandla lama-Democrats ukuba bancikilane lo-Donald Trump kukhetho lolu. Abakukhetho lolu bagoqela uMnumzana Joe Biden, wayengumsekeli kamongameli uMnumzana Barack Obama, uSenator Elizabeth Warren, uSenator Bernie Sanders labanye. UBiden, uWarren loSanders kukhanya bethakazelelwa ngabantu abaningi abakubandla lama-Democrats. UBloomberg uthi abantu laba abasoze benelise ukunqoba uDonald Trump kukhetho oluzayo. Kasenelisanga ukukhuluma labo ngodaba lolu. Asenelisanga njalo ukukhuluma labaphethe intambo ehhofisini kamnumzana Donald Trump. Ake sizwe ukuthi uMnumzana Phithizela Ngcobo, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa, ukuthi uthini ngalaba abancintisa kukhetho.
Abaningi bahlala ukuthi uJoe Biden nguye ongangqingilwa noTrump, kodwa umbuzo ke ukuthi ulawo yini amandla okumelana noTrump ekuseni le mini njalo nje. Futhi abantu bayakhona ukuthi uJoe Biden ungani usekhulile kasesengumfana. Abanye bephinde njalo labo bekhuluma ukuthi athini uTrump ngumfana yini. Ngani nje bonke ngama-size afana naye sebefikisa kuma-72 years. Lo Elizabeth Warren, lo Bernie Sanders labo futhi nje ngabantu abakhulile loba nje bengani bathanda abantu abancane. So esingakutsho ukuthi sizamelela lathi ukuthi umnyaka ozayo ufike, yikho lapho esizathola khona impendulo ukuthi bazakwanisa yini ukubamba nalo Trump. Kumbe uTrump uzayenza lokhana kwabo umnyaka ophelile ayethi Crooked Hillary wagcina ese sebethaba ukuthi bebona ngani Hillary ngumuntu ongaqondani.